Njengenhlanganiso ye-MDC, sizimisele ngokutshengisela kwethu. Sizaqhubela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sitshengisela eHarare. Asibuyeli emuva, siqhubela phambili. Sizaqala ngokutshengisela eHarare ngolwesihlanu, kodwa kulezinye inhlelo ezizalandela ezokutshengisela kwami kwezinye izigaba zeZimbabwe kumbe amanye amadolobha esizwe. Kodwa ngolwesihlanu yiHarare kuphela.
Inkokheli yebandla le-MDC izabe ikhona yini yonke?
Inkokheli zonke zenhlanganiso yethu ngebandla le-MDC ziyobe zikhona, akuleyabe sele. Zonke inkokheli from national to provincial to district to ward level, branch level ziyabe zikhona. Siyabe sitshengisela simanyene sindawonye.
Amalunga ebandla le-MDC azavimba njani ukuthi kungabi lodlakela kulokho eliyabe likwenza?
Sizame ngendlela zonke ukuthi kungabi lodlakela umbudlame mhla sitshengisela ngolwesihlanu. Silama marshals esiwathwenileyo azabencedisa ukuthini kube nokuthula. Sikhuthaza njalo bonke abantu ababe bematsha ukuthini basebenzise ama-cellphone abo ukuthatha ama-video kumbe ama-photos ma bengabona umuntu ozama ukwenza udlakela. Njalo sidinga ama-special cameras esiyaphiwa amanye ama-marshals ukuthi bathathe ama-video. So sizo make sure ukuthini akula muntu oyenza udlakela mbudlame.